Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 27 kuMpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi elizweni lithi liyakhathazeka ngokuthi akulampawu ezitshengisa ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 uzaba ngcono kulalowo osuphela oka 2015, ikakhulu kwezomnotho welizwe.
Kukhuluma kanje iminyaka usuphelile, amakhampani amaningi abantu bona babemthathe besebenza, abanye bavalile, basukela kwabatshelwane ukuthi bazavula nini, mabangatshela kuyatshengisa ukuthi i-uncertainty yokuthi amakhampani azavula.
Siza kuzwa ukuthi emaphandleni kwenzakalani ngalolu daba.
Indlala esiyikhangeleleyo ngo-2016 ubona ngani kuzakusha abantu, kumele zifuyo akula manzi, akula tshani ukuthi ziyasila ngaphi, abantu bathithibele.
Kwenzakalani kwezombusazwe lonyaka njalo kuthinta njani umnyaka ozayo?
Well, simhlangano omutsha, so there's a lot of work. And especially after the Mhlangano omkhulu kangako obe successful, besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye savula ama-BP, kodwa-ke hhayi umlimi siyambonga kakhulu, simfakile la ku-constitution.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi elizweni lithi liyakhathazeka ngokuthi akulampawu ezitshengisa ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 uzaba ngcono kulawo nalo osuphela oka 2015, ikakhulu kwezomnotho kanye lezombusazwe. Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, usichasisela okwenzakale kobulawayo kuwona le umnyaka kanye labakukhangeleleyo ngomnyaka ozayo.
Sobe abantu impilo benzima, sebesehlale ukubhadala amarenti abo, abanye labangelazindlu zabo bayaxotshwa, abantwana esikole banandela ukuthi inamba zabantwana abangafundiyo zoba zinenga, abazali bengakabhadala abantwana bethethe izifolo. Sokufakela amamithi ama-prepaid, nandela abantu abaningi behlushekile ukubhadala ngenxa yokuthi imali bengelayo. Sozananzela abantu abaningi kadele ingayo amanye ama-ofisi besiyekhangeni letinye inkulu bebotshwa. Nabela futhi le ndaba yezikolo le-ebhili, abanye sikhuluma kanje bathi nesebesila abantu ababothisiweyo ngenxa yokuthi kuthiwa babhadalanga. So inhlupho izakhamizi kumele zihlale lazo.
Libona kulobu belo yini ngomnyaka ozayo?
Asiboni kusiba lobungcono ngoba khathesi sikhuluma kanje iminyaka usuphelile, amakhampani amaningi abantu bona babemthathe besebenza, abanye bavalile, basukela kwabatshelwane ukuthi bazavula nini, mabangatshela kuyatshengisa ukuthi i-uncertainty yokuthi amakhampani azavula. Kathesi siyathele ukubani zesitandaba zamagesi ziyahlupha ngamandla. Sinazele futhi lendaba yamavendazi ukuthi abantu abaningi sebephuma ngalo emsebenzini abavale imisebenzi, kodwa indawo zokuthengisela ziyahlupha. Zizanazele abantu abaningi kade bebotshwa. Awumnyaka usephelile kunje, ngena emnyakeni omuntu akungathengisi izini kuyisibani esingani, asibone ukuthi kule mnyaka ozayo siya kuye kule nto. Njalo sinazela la urhulumente futhi ithengisile abano-2013 ukuthi uzavula imisebenzi engayithumiliyo. Kodwa wananzela sikhuluma kanje kathesi lokufakazi kwabantu abalahlekelwe imisebenzi ngenxa ijajimenti eyenziwa yi-Supreme Court ekamhlala 17 July. Lapho abantu esikhuluma kanje kathesi aba-more than 20,000 balahlekelwe imisebenzi, lese kube le misebenzi ibe khona abantu abalahlekelwe imisebenzi. So-ke asiboni kuba loku kubuyele ngendlela eliyokuhamba kanje.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo-Councillor Saul Sibanda, owazakala ngokuthi nguZiya Gezana, u-Councillor wedaluka eLupane, ukuze asichazisele okwenzakala esigabeni sakhe.
Indlala ikhulile kakhulu, abantu baswele ukuthi bangabamba bathini. Izulu kalibonakali, kalikho, ukulima lakho kunzima, izinhlanyelo abantu abazizuzi. Yikho-ke kuzobayo lokunceda, sinceda i-Christian Care lapha edalwa ward ngokudla. Imizi yethu ingu-1040. I-Christian Care ibuya zanceda only 300 out of 1040. So abaningi baswele nje benjalo bengalali. lutho labo laba abaseleyo abantu abehluleka ukuziphathisa abakhulileyo izilima lakho konke okunjiyana ngabantu abaphakathi kwedubo olumangalisayo akulamsebenzanga bebayenza abantu lapha amatitsha abafundisayo bayakhala ukuthi kabazuzwanga imfanelo zabo lalaba sebekhulile ama-pensioners kuzekela namhlanje sikhuluma nje lami ngikhuluma nginje angazuzi ekanovemba
njengoba lisithi le masimini kukhanya kunzima
indlala esiyikhangeleleyo ngo-2016 sibona ngani kuzakusa abantu kumele zifuyo akula manzi akula tshani ukuthi ziyasila ngaphi abantu bathithibele sithibele nje silapha sikwazi ukuthi yathi kwenzakalani unkulunkulu usilahlelani kangaka
lo ngukhansila Isoko Sibanda ukhansila wedaluka eLupane owazakala ngokuthi nguziya gezana sixoxelaye ekhona le eLupane yasikhangile indaba ezimqoka esibelazo kumnyaka wonalo oka 2015 kwezombusazwe sihlaziya lokuthi zingabe zithinta njani umnyaka ozayo oka 2016. Lo nyaka sibone ibandla le-renewal team elaqambuka kwele MDCT lidabuka phakathi njalo elikhokhelwa ngumnumzana Dentai Bithi lizibiza ngokuthi yi-People's Democratic Party kukanti elikhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma kuthiwa yi-Renewal Democrats of Zimbabwe. Umsekeli kamnumzana Bithi, umnumzana Sam Siphepha Nkomo uthi ibandla lakhe lilosekelo.
Well, siyimhlangano omutsha, so there's a lot of work finally siyenze, and especially after umhlangano omkhulu kangako obe successful. Besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye sagula ama-BP, kodwa ke hayi umlimi siyambonga kakhulu. Simfakile la ku-constitution ukuthi uNkulunkulu wabhava president.
Iningi lithi ukuxotshwa kwababumbala amabandla idalele iParliamente yikho kwabangela ukuthi kobulawayo izihlalo zabo eziningi zaleli dale zithathwe ngamalunga eZANU-PF ngemva kokunqoba kukhetho lapho iMDC eyathi ayisancintisi khona kuze kulungiswe okuningi kunhlelo zokuqhuba ukhetho. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF osemela impophoma edalele iParliamente uthi ibandla lakhe alinqobi ngoba iMDCT sikhalale ukungena kukhetho.
Sesizawathatha amasithu wonke lawa asethiwe yi-MDC edrobheni lakobulawayo. Loba yena i-MDC iza kuma kuba sozime asonto ezasiphazamisa naleya. Lokho ngikutsho ngoba abantu bakunanzelele ukuthi sukela ku-2000 silokhu sifake i-MDC silokhu siwa i-opposition. Sizawa i-opposition kuze kube nini. Ake nisibuyeleni ekhaya njengentodana elahleka eBhayibhelini. Ngokuqala lapha nanti abona besizobhare lathi besingahambi kubobulawayo agenda besingakhuluma ivili bo-studio 7 bona labo ukuthi lathi sizichasise abantu ngabasekukasunjani usihlawo manje waye lali ngasichasisela into zonkelezi.
Sezwa njalo isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe esithi ukungangeni kwebandla lakhe kukhetho kulungile. Uchasisa ngokwenzakala kubandla lakhe.
Umnumzana uhlala wahambisa ibandla e-court ephikisa ke ukuthi uBanda kwakungafanelanga abe ngumphathi wesihlalo kunomgcini sihlalo kobulawayo. Okuyikuthi ke njengoba kwenziwa ke ibandla lisebenzisa i-provincial assembly kube kuludaba ekade siye lubika ke kulokho ke.
Idili elikhulu lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwaMongameli Mugabe yena ofikise iminyaka engu-91 ekuqaleni kwalomnyaka kwachothozwa ngabaningi. Asizweni okwenzakalayo kwayekhokhela lomkhosi eVictoria Falls umnumzana Thamuka Nyoni ongumgcini sihlalo webandla leZANU-PF eMathebeleland North.
Ibhodile elobikini laseVictoria Falls sangena sayeta saze sayafika edorobheni sithwele amaphepha ethu sisenzela upresident yothi amhlophe simfisela futhi impila kahle nempilo futhi ende sithi ekhule eze ekhokhoza.
Lanxa iningi lisethesa ibandla leZANU-PF umlando wokubhidliza umnotho welizwe, isiphathamandla saleli bandla umnumzana Maqhawe Moyo weSlobela kuward 20 eSebenzani uya kulandula lokhu.
Uzathola ukuthi kulabanye ama-ministers abaqeshiweyo oJoyce Mujuru, Didi Masimisasa. They were working against ama-efforts eka president Robert Mugabe la ma policies ka government ukuthi uhulumende athuthukise abo abangomama kuba abantu abahamba ngaphansi bese ze corruption okunye ngama sanctions achayile izwe leZimbabwe ukuthi ngezinye izinto ezenza ukuthi uhulumende ehluleke ukwenza izinto zakhe.
Umnumzana Max Mkandla oyebandla elizibiza ngokuthi People First uthi okungaguqula umbuso elizweni ukuthi amabandla aphikisayo amanyane.
Kumele kudingakale ukuthi khona izinqumo zethu yizinto ezikhona amabandla wonke esuthiseke ngakho sesingena ekhethweni sibambele siyekhankasa ngokugcweleyo hantsho ukuthi khona iparty fonyelo kuphela kuphe ukuba yi-opposition we want to form a government yinto esiyidingayo.
Lanxa umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ethe umkakhe uzabusa aze amfoqe yena ngokwakhe ngesitulo se-wheelchair akwaziwa ukuthi kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngokhetho oluzayo lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930, 12080 la ku 15775 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ke silichiye kancinyane ezandleni zikaChris Kande we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Lingalitshona njani balaleli, igama lami nguChris Kande, sidibana kuhlelo lwendaba zabasakhulayo. Ngimele uNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sakhulayo ohlala eSouth Africa yena idabuka eZimbabwe uLouis Haji. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga baba.
Abasakhulayo abavela eZimbabwe siyasibone abaningi abanye besikolo bengakaqedi besibaleka ekhaya bebuya khona ngapha eGoli. Ubabona njani impilo yabo nxa ukhangele baphila kahle yini?
Okuqala ngesimo sasekhaya ngempela abantu abasakhulayo abaningi bayabaleka bagijimela lana eGoli. Mabefika lana eGoli ikakhulu uthole ukuthi bona mhlawumbe if bangatholanga ulwazi oluphelele ngeGoli mabefika lana kuba nzima ngoba ilife yakhona ayifani ilife nje oyiphila ongakwazi ukuthi kusasa ikuphathelene kuba nzima kakhulu ngendlela yokuthi bona masha ufika lana utholulana nendawo zokuhlala azikho and bakudiscriminata into efana naleyo. Kodwa-ke ekugcineni uthole ukuthi bona sonke sifuna mhlawumbe ukuphila kuzothola imali yesinkwa yokufaka etafuleni.
Singathi impilo yabasakhulayo bona labo bayabe befika bevela ekhaya iyehlukene yini phakathi kwabesifazane labesilisa amantombazana lamajaha? Kubona njani umehluko njengoba siyazi esinye isikhathi kuthiwa khona umuntu ongumama umsebenzi uba nzima ukudinga?
Wona umsebenzi for abantu besimami unzima kakhulu futhi uthole ukuthi bona imisebenzi yabantu besimama ayitholakali lula ayifani nemisebenzi yabantu besilisa ngoba i-gender yona kahle kahle ayikafiki kulelo zinga mhlawumbe esingathi kona mhlawumbe yi-50-50 into efana naleyo. Kodwa-ke uthole ukuthi bona ikakhulu imisebenzi yabantu abasakhulayo mabefika lana iba nzima for abantu besimama ukuthi bathole imisebenzi ku-enda up uthola ukuthi bona ubathola sebegcwele ekubhadeni kuba khona nento abazenzayo ezingekho right ngoba yini imisebenzi ayitholakali.
Ye, ngaphandle kokuthi beyenze imisebenzi engaqondanga abesifazane siyasizwe kuthiwa amajaha lawo asakhulayo agcina seyenza lawo. Ungasitshela wena okuya kukubona?
Yebo, khona kunjalo especially abasakhulayo mabefika lana uthola ama-opportunities omsebenzi wona abanzima of which kukhoza ukuthi bona kuthola iningi yakhona uthola nomuntu akanaskill anayo ngaleso sikhathi makafika lana athola umsebenzi mhlawumbe angawutholi bese kulida ukuthi umuntu atholakale sekasesifateni yenza into efana nayidakamizwa kuba ama-drugs kubekela abanye uthola ukona sebeqala ukudontela abantu bathathela abantu izinto yabona kuba nzima kakhulu ngendlela yokuthi kona ngeke ngisho mina njengomuntu osekahlale isikhathi eside lana eGoli ukuthi wona ngingakuxwayisa ukuthi wona ngempela into e-right eyenzekalana qha kodwa-ke isimo esenza ukuthi abantu uthole ukuthi at the end of the day ubathola sebegcwele esibadeni abasena-production ayikho into abayenzayo ngoba i-life yakhona inzima ngempela
okokuthi labo abasilaleleyo kathesi abasakhulayo abasekhaya eZimbabwe ungabaxwayisana
ngingaxwayisa ngempela ukuthi khona asithatheni ama-opportunities ukuthi sifunde isikolo is the key to success siqhubekele ngesikolo and then sikwazi futhi nokufunda imisebenzi yezandla ukuze sikwazi ukuba nekusasa elungile ngiyabonga ukuba nesikhathi senu ukuthi sikwazi ukuxoxa-ke kusasa yethu njengabantu abasakhulayo amen
hayi amen siyabonga lathi lo-ke bekungusakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa uLouis Haji ebesixoxa laye kuhlelo lwendaba eziphathelane labasakhulayo igama lami nguChris Gande ngimele uNtungameli Nkomo weStudio 7 lelali
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo Ngesizwe umculo wembongi uBongani Ncube isizalwane seZimbabwe esihlabela sise South Africa.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisa abelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanqeku zamakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa. Lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isixhwalo uxhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotha ababandlululayo qedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa funa ukhunjuze ukuthi ngezigabani ungandizeli kude laba liboleka impiko funa basithathe abanini zowukhoxeke ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi kangabaklolodela abahleli phansi funa bafike basithathe abanini sowaphoxeke othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhathileyo noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa
ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo iningi elizweni lithi liyakhathazeka ngokuthi akulampawu ezitshengisa ukuthi umnyaka ozayo oka-2016 uzaba ngcono kulalowo osuphela oka-2015 ikakhulu kwezomnotho kanye lezombusazwe sizwe okwenzakala emaphandleni lemadolobheni ngalolu daba silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.